Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 5 kuNtulikazi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngibonani kuzima kakhulu inxa kuyikuthi lokhu beqhubeka besenza izivumelano ezishiyeneyo ezingabambananga sokuthi eziyabe ziyibuqhamuqhamu ukuthi namhlanje uthi ubambanele ozivanyabanyana namhlanje ubambanele ozivanyabanyana kodwa bonke laba bengabambananga. Ngibonani khonokho kawusizi kakhulu nxa sigijimele ekhethweni.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai lo mkhokheli we-Transform Zimbabwe balobelana isivumelwano sokusebenzelana kwamabandla abo kukhetho oluzayo.
Vele bebekwe emuva lasezikolweni kubalutshwana bayiswa ezikolweni ukuthi ena bayefunda kukati la kwezempilakahle lakho vele kabatholi ukuncedisa kalula ngoba mhlanxa sekukhulunywa ngendlela zokuthi khona kule mkhuhlane le khona kulezi nsuku bona baye bekhangelela ukuthi ngomama abangekho active sexually active because ngabantu abavele behlezi bekho.
Inhlanganiso ezimela abantu abakhubazekileyo zikhala ngokusilela kosekelo kanye lokukhangelelwa phansi kwabo. UZulu uveza imbono ehlukeneyo phezu kohlelo lukahulumende olokuncedisa abantu abangelancwadi zokuzalwa etsholotsho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai lo mkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngari Vume namhla basayinelane isivumelwano sokusebenzelana phakathi kwamabandla abo emizameni yokubumba umanyano ozanqikilana lebandla le-ZANU-PF kukhetho oluzayo. UTsvangirai wasayina njalo isivumelwano esifanayo labakhokheli bamanye amabandla aphikisayo abagoqela unkosikazi Joyce Mujuru owebandla le-National People's Party lomnumzana Walshman Ncube owebandla le-MDC. Bekhuluma lentatheli zindaba eHarare namuhla uTsvangirai lo Ngari Vume bathe kuyadingeka ukuthi amabandla aphikisayo asebenzelane ndawonye ukuze enelise ukukhipha iZANU-PF embusweni kukhetho luka-2018. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcweti kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sibanda.
Ngibonani kuzima kakhulu inxa kuyikuthi lokhu beqhubeka besenza izivumelano ezishiyeneyo ezingabambananga sokuthi eziyabe ziyibuqhamuqhamu ukuthi namhlanje uthi ubambanele ozivanyabanyana namhlanje ubambanele ozivanyabanyana kodwa bonke laba bengabambananga. Ngibonani khonokho kawusizi kakhulu nxa sigijimele ekhethweni ukuthi bangakwazi ukuhlanganisa amavoti abangawathola wonke ukuthi bathole ithuba lokunqoba. Ngibona ngani lokhu kuyamsiza umnumzana Tsvangirai ukuthini nxa ekhuluma labantu phakathi kwebandla lakhe uzabe eqinisa khona ukuthi yena hayi kulabantu abangaphandle abamanye amabandla avumelana labo njalo ale agreement la ukuthi hayi kufanele kusetshenzwe njani. Kodwa angiboni kusiza kangako lokhu nxa sikhuluma ngempumelo yokhetho luka-2018.
Bakhona abanye kubandla likaTsvangirai abakhanya bengavumelani lezivumelwano lezi abakhanya bengawufuni umanyano la manye amabandla aphikisayo. Singabona yini abantu abanje bephambanisa ukubambana kwamabandla la?
kubandla elifana le MDC le ZANU-PF lamabandla amabili angiboni mina ukuthi ungaphatheki kwabanye abantu ngaphandle kukaTsvangirai kungenza ukuthi ungabi lokuhlaliseka kumbe ukuthi ibandla labo lingenzi into ezithize. Nxa uPresident Tsvangirai ten ufuna kube njalo, ngibone ngani kuza kuba njalo. Kodwa ngibone ngani laba bantu abahlupha akufanele ngabahluphe kangako ngalokhu nxa bengathanda umanyano, ngoba ama-memorandum of agreement lawa izivumelwano ezingaqinanga kangako njalo ngeke umuntu azithatha azihambisemthethweni azenzeni nxa impumela yokhetho senzakale. Ngibone ngani mina uTsvangirai uzenelisa ukuthi nxa wuyikuthi uphumelele ku-2018 enze njengokuthanda kwakhe aqhubeke esengani nje azangabe lesivumelwano lobani. Ngakho mbona ngani abantu bebandla lakhe abangaphathekanga ngalokhu kufanele bangahluphi kangako ngalokhu, ngoba ngeke kubaphazamise ukuthi basuke baphiwe izikhundla kumbe yini yini nxa kuyikuthi uMnumzane Tsvangirai eke wanqoba 2018.
UDkt. Nkululeko Sibanda uhlaziya ezombusazwe, sikhulumela ekwelebhilithane. Inhlanganiso ezimela abantu abakhubazekileyo zikhala ngokusilela kosekelo kanye lokukhangelelwa kwabo phansi okwenza impilo yabo ibe nzima ngokuphindiweyo. Kubika uMark Peter Ntambe.
Abakhubazekileyo babhekana lobunzima bokwenelisa ukuzenzela ngalezi zikhathi umumo womnotho omubi kanje elizweni, okwenza ukuba iningi labo libe ngeliphila ngokucela ezitaladeni. Inhlanganiso emanyanisa inhlanganiso ezimela abakhubazekileyo e-Federation of Organizations of Disabled People in Zimbabwe nje ibambe umhlangano eHarare isithi abakhubazekileyo sebephazamiselwe impilo yabo ngokuphindwe kabili ngenxa yokusilela kwemali elizweni, le mithelo ebhadaliswa ngamabhanga kunye lokudinwa osokusenza abaphathisa ngemali. UNkosikazi Sibonisiwe Mazula wenhlanganiso yeZimbabwe Down Syndrome Association yakubulawayo uthi usekelwa lukho sibili kumsebenzi yabo.
Ama lokho ngokubuhlungu njengoba ngikhuluma sonke this is Down Syndrome asilayo necomputer ukuthi sisebenze njengehlanganiso zonke njengamakhampani wonke njengoba besebenza. Ngoba nxa ngela computer kathesi lesi sikhathi esikiso kathesi 2017 or 20th century ikhompyutha iqakathekile, asila computer. Imali yokuthi sihambise inhlelo zethu njengokufuna kwethu njengokesikutshela ngabazali ukuthi hayi lokhu anginala lokhu umntwana amkala lokhu kuthi ngabe siyabancedisa kodwa konke lokhu akukho.
Olunye udubo ethi yikukhangelelwa phansi kwabantu abakhubazekileyo ikakhulu abantwana abaphila nesimo se-Down syndrome.
Abazuzi lokhu abakutholayo, abanye abazuzi ma-wheelchair, abanye izikolo abantu ababemukeli ngenxa ye-disability. Kodwa kakhulukazi sinesikhala nge-awareness ukuthi abantu bazi ukuthi lathi singabazali abantu abantwana abakhubazekileyo sile okuningi esihlangana lakho okwenza ukuthi singatholi lokhu esikuthwala abantu bethu bakuningi abakudingayo.
UNkosikazi Constance Sibanda okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Women with Disabilities etholakala kobulawayo uthi inkinga yokuhlukuluzwa kwabesifazana namantombazana abakhubazekileyo lokusilela kosekelo kwabezindaba ukuba beveze imisebenzi abayenzayo.
Sometimes they are being abused. We shukuluzwa nje for surviving engcono ngabazali kumbe loba mbani. As a woman vele uthathelwa phansi yonke into engakushukuluza iyangeneka ezintweni eziningi. Lalapho kungabe khona imihlangano mhlawumbe engayenza i-awareness campaigns. Omama laba kabatholi ithuba lokuthena balithole ngoba vele bebekwe emuva lasezikolweni kubalutshwana bayiswa ezikolweni ukuthena bayefunda. Kukati la kwezempilo kahle lakho vele kabatholi ukuncedisa kalula ngoba mhlanxa sekukhulunywa ngendlela zokuthi khona kule mkhuhlane le khona kulezi nsuku bona baye bekhangelela ukuthi ngomama abangekho active, sexually active because ngabantu abavele behlezi bekho.
inhlanganiso eziningi zitshengise ukukhathazeka ngodaba lokunganikezwa ithuba ngabethula izindaba eziphathelane labo, kodwa banxoma inkampani yamaphephandaba ezimpephazi ngokuzama ukwethula imbiko yabo. Bahle bayinikeza umvuzo kumbuthano walamhlanje ongumvuzo owanikezwa la kumsakazi wakweleButswana lenkampani ezimeleyo yakweleMalawi ekhankasela imisebenzi yabakhubazekileyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Uzulu seveze imbono ehlukeneyo phezu kohlelo osolusungulwe nguhulumende olokuncedisa abantu abangelancwadi zokuzalwa eTsholotsho ngezizathu ezijiyeneyo ezigoqela umbhuqazi wegugurawundi ukuthi bathole isithupha lama-birth certificates. Uhlelo lolu lusungulwe ngomvulo ngomsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mpoko. Lanxa bekhona abalukhwabithayo lolu hlelo, bakhona abalusolayo abathi uhulumende weZANU-PF ukhanya esedinga indlela zokuzisondeza ebantwini njengoba ukhetho solusondele. Sixhume umsekeli kamkhokeli webandla leNational People's Party uMnumzana CMC Pepankomo.
Impi yokubulala abantu enzwa umgabe. Bonke abantu kuleyo period babengalazi incwadi ngoba kwakubulawa abazali lesihlobo. Now usukusela ngaleso sikhathi umntwana wazala ngo-1987 uleminyaka emingaki. And so nxa kuzathi namhlanje ngo-2017 kona kuqala ukuthi kulontshwa ukuthi kurejistwe abantu abanjalo, kwakuvele kuyekelelweni iminyaka yonke le, kwakuvele kusenzelwani. So siyakwazi ukuthi izanu labompoko bakwenzelani lo. Bayakwazi ukuthi next year kulama-election abakubonayo ukuthi kungcono sizame ukudinga isirapu emnandi fokugcoba abantu emlonyeni kungabe ngahlambitha bese bevotela iZANU-PF, bebona ngani iZANU-PF yiparty elozwelo ebantwini. Kuvele kulontshelwani. Angithi nxa kuvele kulabo kule policy enjalo efanele ilungiselwe abantu abangalazithupha, kufanele kutshelwe uregistrar udoboya mdidi abaregistrayo kuma district wonke kuthi registani abantu abanjalo kuzolontshelwani. Siyakwazi ukuthi i-trick yezanu and they are looking at 2018. Siyabazi laba bantu.
Lona udaba lwabantu abangelancwadi zokuzalwa ezigoqela wona ama-birth certificates lezithupha, ungathi ludaba olubhahe kanganani ikakhulu enkabazwe laseMathebeleland?
Lolu lusupho mntanami olubhahe kakhulu kulezo ndawo. Unganakana abantu ababulawelwa izihlobo zabo, babulawelwa oyise babo nabazali babo. Abantwana bonabo labo sebazala abantwana bona ngokwabo bevele benganazi.
UMnumzana CMC Pepankomo ngomkhokheli webandla leNational People's Party. Uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje, uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe lwe-Diaspora Forum, sihlaziya udaba lokuthi izizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe kazisoze zivunyelwe ukuvota zisemazweni. Kambe ziningi na eziza kwenelisa ukubuyela ekhaya ukuyabhalisa ukuze zivote? Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. kube lokuqansa kwezehlakalo zokudubuka kwamabhomba emadolobheni ambalwa akwele Cameroon agoqela iFomeka, iMora, leKerawa angcelelane leNigeria. Iziphathamandla zebutho lakwele Cameroon zithi kunsuku ezintathu ezedluleyo kubulewe abantu abangamatshumi amabili ngamabhomba abethiwe emzimbeni yamalwecatsha aweBoko Haram. Abalungisa izimota zohlobo lweVolvo bathi kusukela ngomnyaka ka-2019 sebezalungisa imota ezisebenzisa amandla kagetsi kuphela, hhayi ezisebenzisa amafutha. AbeVolvo laba bathi sebethatha leli nyathelo ngoba seliqansa inani labathengi abafuna izimota zikagetsi. Ngalokho ukusukela ngo-2019 bayabe bengasathengisi izimota zamafutha. Namhla kuhlelo lwezizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, uChris Gande weStudio 7 uxoxele umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign, uMnumzana Dan Moyo, ngodaba lokuvota kwezizalwane zeZimbabwe esezihlala phandle kwelizwe.
Bazozama inzamo yonke yobugelekeqe ukuthi kungaphumeleli ukuthi sivote, even though iConstitution isithi silelungelo lokuvota. So thina ke lamabandla ethu into esingeke sithi thina sesingaphomu ukuyekela sikhohlwe ngayo, into esizoqhubeka siyilwisa. Ungabheka inera khona manje, inera eyiyona yamabandla ahlukeneyo aphusha for ama-reform wona lawa ama-election afana lezinto zona lezi ezibhekane le-diaspora vote. Namanje babhizi, sibhizi silamaloya who are looking into this thing, which is a challenge even a constitutional court in Zimbabwe. But izano izokuthela ukuthi asiyali inkinga yokuthi asilamali ukuthi sikwenelise khona lokhu ukuthi livotele ngaphandle. Thina sithi asilandaba le mali yakho zano, vele you are broke, you are useless. Thina we are able to do this on our own. Slama i-United Nations Development Program, UNDP, sayi-approacha kudala. They are willing and able to assist in making sure ukuthi amaZimbabwe ngangaphandle can vote.
Asithi ke kwehlule imizamo yenu, kuyini elizakwenza?
Right now uyabona ukuthi ngizobe ngikhuluma into eyisifiso. If mangingathi wonke umuntu ongaphandle eZimbabwe makahambe ekhaya ayoregister, it's almost literally impossible for abantu abaningi. Maybe abantu abase-South Africa, which is close by, yabo bangakhona ukuthi bahambe bayoregister. So thina sizozama yonke inzamo esilayo possible. Like for instance, abase-South Africa ukuthi maybe bahambe there, because South Africa is the largest diaspora population. Anyway, we're talking 3 million. If we can find means for them ukuthi bayifike Bybridge baregister to vote there. But all these, I want to learn, keeps coming up with throwing a lot of spanners into it, because now they start talking about a proof of residence. That requirement, a proof of residence, is not a constitutional requirement. It's just a way, again, of trying to rig our elections and make it impossible for abantu abanjengathi abangaphandle ukuthi bavote. Because even if abantu baseSouth Africa bangathi crossani le Bybridge, bazoyithatha phi bonke i-proof of residence yokuthi basala khona lapho area nale Bybridge? There has to be a better way. Izanu PF ma kukuthi yona izitshele ukuthi ile support yabantu, izinto ezifana lezi has to be clear. Vumelani abantu izizalwane zeZimbabwe zonke ilungelo labo lokuthi zivote.
Nkuthazo bani elipha izihlobo ezisekhaya ezenelisa ukuvota? Kukhona yini elizitshela khona?
Yeah, okubalulekileyo khona manje Mnumzana yikuthi mase siya ngaseqinisweni, singaya evote kuyovota khona manje the way izinto eziminga khona. The playing field is not level. IZANU-PF ilokhe iyona econtrolayo i-registration process yamavote. Right now sile biometric voters register that esayilwelayo ukuthi ibe khona, because we wanted to start afresh with a new voters roll, ngoba le ekhona le izano le ilama ghost voters ilabantu abanga existiwe and all that, because they use it to manipulate our results. So tina we say it, okay, we need a new role, and savumelana ukuthi asibe ni the BVR, the biometric voters role. And the biometric voters role le si encourage abantu ukuthi bahambe bayoregister, but at the same time we are saying to everyone in Magid, singabe iziwula ezokuthi even if usiregistile ivoted still in account, because now ngoba no controller i data yakhona yiyo futhi zanupiyo, because if that EC liyana is not fit ukuthi ibe independent, is it EC liyana is just an extension of zanupiyo. So these are all the things that even seen njengebandla lethu the MDC, we are discussing these things, and we are saying ukuthi, you know what, at the end of the day we need ukuthi abantu bame against any opportunity izane zam ku create ukuthi rigama election. Ngangcono ukungabi le vote completely if kungela control e independent.
Umnumzana Dan Moyo ngumkhokheli wenhlanganiso ye Zimbabwe Diaspora Vote Campaign obekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Virginia konapha eMelika. Ukusilela kwemali yamabhanga lokhe kuqhubekela phambili elizweni njalo sokubangela inhlupho eziningi ebantwini. Abanye sebekhuthaza ukuthi sibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangutshka achiye umsebenzi ngoba esehlulekile. UPraxedis Jeremiah usethulela lolu daba.
Imali yohlobo lwama-bond notes eyalethwa ngabebhanga ele-Reserve Bank of Zimbabwe ngenhloso yokwehlisa uhlupho lwemali ibikwa ingancedi lutho, nanku ingasatholakali layo elizweni lasemabhanga. Njengabanye abaningi elizweni, uNkosazana Faith Siziba ngomunye obabhekane lobunzima bokuthola imali. Uma Siziba ungomunye wabaphila ngokuthengisa, njalo ukhala ngenhlupho ababhekane lazo ekufinyeleleni izimali zabo emabhanga kanye la kubathengi.
Thina siku business yokwenza events, so silama challenges ukuthi ama clients ethu amaningi abadala ngecash because thina sifuna icash. So sibale challenge ukuthi bayenelise ukuthola icash ngesikhathi esifaneleyo, and lanxa bethola icash yakhona iyabe iziqephu qephu, so at the end of the day abayenelise bebhadale ngesikhathi. So ugcina kusi-affecta thina lathi siku business, because lathi kulamanye ama service providers that we have to pay at the end of the day. So at the end of the day sigcina singasakwanisanga ukuthi ibhizinisi yethu ihambe kahle. So besilesikhalazo sokuthi ama-authorities abone ukuthi bengayenza njani belungise indaba le ukuze lathi abakubhizinisi into zethu zihambe kuhle ngesikhathi, sikwanise uku-attenda ama-clients ethu as well on time.
Iningi labaphila ngokuthengisa bechapha imingcele besiya emazweni angomakhelwane bathi sebeze bebanjwa ngamandla ukuthenga imali yohlobo lwama-bond notes kulabo abathenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe osiphathelene. Ingcwethi ezibona ngezenotho engumsekeli kamqondisi wenhlanganiso ye-Center for Public Engagement, umnumzana Butler Tambo, yena uthi bona njengengcwethi zenotho bebekhangelele ukuthi uhulumende uzaphuma la masu athile okwehlisa udubo lobhekane labantu lokusilela kwemali elizweni.
Ekade sasukhangelela ukuze sithuthukise ilizwe yikuthi kutholakale imali ezivela kumanye amazwe lesingathi foreign direct investment ukuthi ibuye elizweni izovuselela amankampani lapha kwelakithi eZimbabwe. Okunyade sekukhangelele ukuthi lokho sokusungulwe nguhulumende okuthiwa ngama-special economic zone ukuthi kubuye abantu bamanye amazwe bezovuselela amankampani lapha elizweni leZimbabwe ukuze intuthuko iye phambili.
Uqhubeke ethi okunye abakukhangeleleyo ukuthi ilizwe liyecela imali emabhanga afana labo World Bank lamanye.
Okunye singakukhangelela ukuthi ilizwe selingamele liyecela izimali esingathi izikwelede kulawo mabhanga amakhulu afana labo World Bank, afana labo IMF, lamabhanki layo thiwa African Development Bank, ukuthi imali lezo mazingabuya elizweni zingabi izimali ezizaholiswa abantu kuphela, kodwa zibe izimali ezizangena kumnotho welizwe kwezenjwayo kulezi lapho esilima khona lasemankampanini lawo esiwathi ngama-manufacturing sector. kuzabumba imisebenzi ibemnengi nxa sokubunjwe imisebenzi yabamnengi kuthuthukisa ilizwe leZimbabwe.
Ama bond notes aqale ukusetshenziswa elizweni ngolwezinyakenye ngemva kokuqhamuka kodobo lokusilela kwemali okukhulu elizweni. Ibhanga elikhulu lelizwe leRBZ lisithi lokho kuzanceda ukwehlisa lolu dubo kodwa akuzange kwanceda lutho. Udubo lokhu lusiba lubi ngamandla. Lolu dubo lwemali luqale ngomnyaka ka-2009 lapho ilizwe elaqala ukusebenzisa imali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika, irandi lakwele South Africa, ipula lakwele Botswana, lemali yakwele China. Lapho sokubonakele ukuthi idola leZimbabwe alisebenzi. Umangujka ubikwa wathi nxa udubo lokusilela kwemali lungasaqedwanga yikuza kwama-bond notes yena uzachiya umsebenzi. Ngesikhathi esebhekane labantu ababetshengisela besithi kabayifuni limali yama-bond notes. Iningi labantu selibheke ngabomvu ukuthi kuyozala nkomoni, nanku phela udubo aluphelanga olokusilela kwemali kodwa luya lukhula ngamandla uzachiya umsebenzi na. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingoPraxedis Jeremiah.
Emgodlagodleni sizwe ke ukuthi abalaleli beStudio 7 bathini lamhlanje.
Enkundleni yokukhulumisana kumakhalekhukhwini WhatsApp silicelile balaleli ukuthi lisithumele imibono yenu phezu komdlalo wenguqu walamuhla phakathi kweqembu elimela iZimbabwe elama Warriors lelimela iLesotho kumncintiswano wama semi-final wenkezo yeCOSAFA Castle Cup. Owakuqala umlaleli igama lakhe ngu-Ophias Nyathi, yena ke uthi uqembu lethu lama Warriors sifuna i-unity of purpose, akulandebele akulashona. Ushay Mavurere uthi, score Warriors score. Let's unite and support the boys. Omunye njalo opha umbono wakhe ngu-Nkiwane yena othi, bafana boma Warriors lidlalile, ibambeni kanjalo. Sokuseduze lapho eliya khona. U-Elvis Dube yena uthi, abafana bethu bayanqoba kumncintiswano lo. Yiyo ke imbono esithunyelwe ngabanye benyu balaleli. Siyabonga. Lingakhohlwa ukusilandela ukhasi lethu ele-VOA Ndebele enkundleni ye-Facebook kanye lokungena kuhlelo lwethu lwe-Studio 7 Live Talk ngo-8 namhlanje ntambama. Ngimele i-Studio 7 ngise-Washington DC ngingu-Mike Hobe.
Siyabonga Mike. Abantu kumele baziphathe bengabi lamadla ecatsha, ama-small house ngesiNgisi, kungakhathalekile ukuthi umuntu ngowesilisa kumbe ngowesifazana ngoba lokhu kudiliza imizi. Lesi isixwayiso esiphume kuhlelo lweZimbabwe Today asixoxeni elilethulelwa nguGibbs Dube weStudio 7 enkundleni yeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Asizweni exoxa lomnumzana Ezra Chisaspanda umsakazo lodumo umpostoli Midian Dube lonkosazana Musa wenkosi Ndlovu omela olwela amalungelo abesifazana. USpanda usungula lingxoxo.
Uyafika umama ngokhathileyo ngohlubhuri mlomo. Umama vele engakunanzi engakuphekile xa ungakuhloni kuyakhula amazwi hlala kuyo kulezi nsuku kunzima. Kodwa ke manje ufike ku-small house uzizwe bangithi lawo ngani usezulwini uthanda umbambaso umasandwe usuke ekumasinema usiyo yonke indawo ezithenela. So yibo manje ukuthi kuqine kula ma-small house
khonapho ke Apostle Dube anti yazwela lapha uyakhuluma iqiniso. USfani,
ngicela khululeke u-Ezra ngoba lokhu sikufundisa thina enkonzweni nsuku zonke ukuthi ngihlala behleka nxa ngikhuluma ukuthi omama kwesinye isikhathi bayazihambisela amadoda abo kuma-small house ngokwehluleka ukuwaphatha, ngokwehluleka ukukhulumisana. But inkinga enkulu kakhulu okudala khona lokho ukuthi phakathi kukamama lo baba akula kukhulumisana, akula foundation eyakhiwayo ukuthi mina nxa ngibona into zirongo kumele sizilungise njani. Umuntu abesebona ngani i-solution yi-small house kanti omama labo bathi bangenda bese besuka bengasanaki omkabo. Umuntu kasagezi sengunamdlopha, ngoba ngisagezela bani mina sengitadile. Umlilo womthado, umlilo womthando uyabaselwa.
Mhm.
Ende ukwezelwa izinto ezincane abantu abazithatha for granted. Now, a small house singayi avoid ngokukhulumisana phakathi kuka mama lo baba.
Ai abantu bangachata la abaya basafuna ukugeza abaya basafuna ukupheka into njalo umuntu eqine isiyagwekwa phela ekhangela
enye into nje khona ukuthi abantu bayasuka ba relax lapha emthathweni ukuthi hayi semphakathi.
Siyabonga kwaneleke okwalamhlanje labo ke bebekhuluma kuhlelo Zimbabwe Today olivalelisayo nguntungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.